amabhilibhodi emisele amalanga fakiwe lapha kobulawayo ngathi uthithuzane le trade fair ye umgwaqo lo wematoposi ule billboard okuthi izakhamizi nxa zingena edolobheni ye bezikhanane lesithombe sikamnumzane uadvocate Nelson Chamisa njalo abavele airport ezindaweni zabo Woodville ezindaweni zabo Kingsgate endaweni zabo Orange Grove nabo bedlula duzane lalapho kule billboard kamnumzana uNelson Chamisa lapho okuhlangana khona uCardigan lo airport road asebembiza bethi nguRobert Mugabe Avenue. Ye into eyenzakele mbona kungabe kwenzakele madaba kakusa esikhathini zabo 12 midnight kufika ubo 3 AM njalo kusetshenziswa amafutha awenza ukuthi ama billboard lawa abhebhe ngamandla. Abantu laba belungisa bebe lamaphepha agoqele ama sellotape ade besebenzisa nje amathochi ukuthi kubhebhe kulumake. Lokhu sokulamalanga amabhilibhodi lathi sesilamalanga sokulamalanga amabhilibhodi efakiwe kodwa esikubonayo thina ukuthi into nxa isenzakala ilizwe lonke siyabe sicabangela bona amabutho asebenza nsitha ngoba siyazi thina ngesikhathi esidlulileyo ukuthi ungafika ukhetho ona amabutho ansebenza nsitha avamile ukuncedisa izanu PF.
Senibikele amapholisa nanga lolu daba.
Ureporter sizathi sesitshelwa zinkokheli ukuthi sithathe nyathelo bani kodwa esikwaziyo lapha kobulawayo ukuthi wona amapholisa abefuna ukuthi ayenze umsebenzi kodwa kusuka kube lelinye ilizwi elivela kubaholi bezanu PF liyabe libatshela ukuthi ungaze ucubungule leyo ndaba basop sishibani ukuthi bona amapholisa akakhululekanga ukuthi ayenze umsebenzi ngendlela efaneleyo ukutshengisa ukuthi abantu abasekeli Citizens Coalition for Change lawa amapholisa kakhululekanga lapha ezweni.